okumqoka ngalomthetho ozalawula amawadi angamachumi amabili lesithupha 26 yikubamba ngamandla izakhamizi zemaphandleni ewange ukuba zikhokhe umthelo wamadola amahlanu emelika ngomnyaka emuntwini munye ngamunye ngemva kokunanzelela ukuba imizi eminingi sekuyiminyaka ingakhokhi imfanelo le. Umnumzana Sikhumbuzo Moyo, isiphathamandla esibona ngezemali kule khansili, uthi bakubone kuqakathekile ukubuthanisa izakhamizi ukuba bazichazele ngalomthetho.
Ngomthetho kufanele wonke umuntu over 18 abhadale $5 yakhe. But abadala bayakhalaza, andawo ntathu ziyakhalaza ne-$5. Sisaqaliseni i-homestead umuzi ngomuzi ngomuzi. But ngomthetho sathi hayi abadala mani sibahlisele kwenze $65 umuzi wonke.
UNkosikazi Junior Nelusi obona ngokubuthaniswa kwezimali lezi uveze ukuba ezinye iziqhinti kazilahlupho lokukhokha imithelo esithi kuqakathekile ukuthi ikhansili ithole imali yokuqhuba inhlelo lokusebenzela kuhle izakhamizi. Uphe umzekeliso wokuthi ngabe bebelandela umthetho wokuhlawulwa kwemithelo ngabe umhlangano lo ubuzabe uqhutshelwa esakhiweni hathi ngaphansi kwesihlahla.
Sikhiphe sonke i-$5, siyathola $12,500. Ngaze sikhiphe $12,500, ikhansili lethi sikina ipesi rivasendi, lithi fishendi, ibhadala abantu abakhaya. Hambe singayehluli ukuba lehosi. Siyabalayo, sobadala siyakhuthaza ukuthi asikhiphe namanye amawadi ayenza izinto ezinye ezinkulu ngemali zona lezi, umthelo wekhansi.
Kodwa izakhamizi zamukele leli nyathelo ngokukhonona okukhulu zisithi lomthelo uphezulu kakhulu njalo azenelisi nxa kukhangelwa ngesimo sendlala esisesiqimpini lokusweleka kwamathuba emisebenzi yezandla engaziphathisa. UNkosikazi Miriam Ncube ongaphansi kwenduna uMvuthu uchasisa esakhe isizathu esenza engenelisi ukuhlawula lomthelo.
Siyakuswela sibili lapho esikuthengisela khona ngoba mina ngiyayiluka amacansi, ngiyalima engadini, ngiyakuswela lapho endlini.
Lokhu kugcizelelwe ngumakhelwane wakhe uNkosikazi Ntombi Yezwemoyo othi ukuswela imali yikho okubenza bebonakale angana bafuni ukulandela imithetho yesiqinti.
Ungaziyitholi sugijimele kudleli akulalutho uyabuka ukufisa isukuthi akungaza kuyekela ukufisa into esika kodwa uyabufisa kodwa ngenxa yokuswela uswela ukuthi wenze njani kunje abantwana babesezikolweni nisikusisi kunzima kunzima ungahamba uthi uyafika mina kuyabe kunginzimela kakhulu ukuthi yiswelo leziyami ngenxa yokuthi exactly imali ayikho ezimbabwe.
Imithelo le ihlawulwa kubosabhuku ibisidluliselwa enduneni isiyafika kukhansili kodwa usabhuku wekashetshethe umnumzana Victor Ndlovu uthi lakibo kayifiki ngesimo sobunzima bempilo.
Into ehluphe ebantwini ebhekentini yakekhonto indlala iyasiyamali into engiyokuqala ngithi imali asile ayisiyeka sibili khona kuthi njalo sebhuka sekasela forward.
Umnumzana Joshua Ncube ophethe ibhuku le-BH36A uthi phezu kwenswelo abanye bekeliswa yokungaboni izithelo zalimhlanyelo.
Into engatholakaliyo but uzosethiwa ukuze sikwenzele lokhu yikuthi wena kuphume kuwe kuyaphumani sokushiyana abanye abanye bangabelakho but bekhangelele ukuthi bangaze bafake engceka kubuyi futhi ngendlela okukhulunywa ngayo la.
Ngokutsho kwekhansili yewange eminye njalo imithetho esikhwezwe kugatsha lwentuthuko yezabelo ngeyokukhuthaza abamankampani abakumsebenzi yokwemba esiqintini lesi ukuba lawo akhiphe imithelo ezaphathisa enhlelweni zentuthuko. Eminye njalo izakhangela ngokulondolozwa kwezemvelo ukujeziswa kwalabo abephula imithetho ezalawula ukuhamba kwezimota labatshayeli ikakhulu abamagonyeti abavame ukupaka loba ngaphi kwendawo yomango. Imithetho le ngelelwe ukuqala ukusebenza ekuqaleni komnyaka ozayo. Ngimele e-Studio 7 ngisewange nginokuthaba Dlamini.